uZulu wakobulawayo uveze ukudana lokungathembi uhulumende ngemizamo yokuthi athwale isikwelede sekampani yeZisco Steel eyavalwa okusemthethweni ngomnyaka ka-2016 ngenxa yokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi okwadala izikwelede kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi. Isikwelede seZisco siyizigidiphose ezingamakhulu amahlanu amadola, i-495 million. Isakhamuzi sakobulawayo esisakhulayo ebesikulomhlangano umnumzana Mbekezeli Hlabano sithe kungakathathwa isikwelede ngohulumende kumele kuqale kuhlolisiswe ukuthi okwabangela isikwelede leso kuyini, njalo kubotshwe labo ababangela ukufa kwamakampani. Ethi ngesikhathi ibhanga elikhulu leZimbabwe lidala izikwelede, uZulu wacina ebhadaliswa izikwelede kwazovela ukuthi abantu abatshontshayo ngobani.
Kwakulinyoka kuthiwa yi-RPZ Debt Assumption Bill, whereby abantu babegcwele lenhlanyelo lamathrekitha, kodwa kwacinga ukuthiwa abantukazana, abantu abangaholi lutho, babhadale i-tax earning ubona kuthiwa i-debt liyana. Nango kathesi uhulumende sebuyelwa kweZisco Steel isiyibhadale, kuze kube nini? Sibhadalana lezikweredi ezingacubungiswanga, ezinga-investigatewanga, esingakwaziyo ukuthi izaphelela ngabi.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Phumlani Moyo uthi kavumelani lokuthi uhulumende athathe isikwelede, ethi umumo welizwe awuvumi ngoba imali leyo kumele isebenze ukubhadala odokotela abakhalale umsebenzi.
What about izinto ezi-affecta abantu phansi? Khathesi ama-doctors aku-strike, but lapha sikhuluma ngokuthi sokumele sibe nenye idebt okumele siyibhadale ebhadalwa ngabantu, ngabahlali beZimbabwe. Why bona njengama-members of the parliament bengaphumile enye indlela yokuthi babhadale?
Unkosikazi Florence Ndlovu uthe ufisa ukuthi kulandelwe isisekelo sombuso njalo kuhlolisiswe ukuthi isikwelede sadalwa yini, njalo labo abaficwa belamacala bajeziswe, ethi sebediniwe njengoZulu ukuhlala bebhadala izikwelede.
Ilandele izixwayiso zika-Section 300 we-Constitution, njalo nabekhangelela laphana ukuthi kwahamba yani, sicela laba ababonayo be-criminalize ngoba bathenga imali zethu, sesibhadala thina but sibhadala into esingakaziyo. Sicela ukuthi senze i-audit, kungatholakala abawonileyo behambe emajele, sesidinwa ngokube sisemthetho ezimali.
Umnumzana Paul Ngwenya uthe ibhili le efaka umthwalo wesikwelede kuZulu yenza impilo ibe nzima kuZulu, ethi kunzima ukwamukela lokho ngoba uhulumende wayebukele konke lokhu kusenzakala.
Kuyinto enzima ebantwini elukhuni kakhulu, ngenzeka ukuthi uhulumende zonke le zinto zisenzakala ebekhona ekhangela ukuthi into lezimele zisetshenziswe ngayiphi indlela, kodwa wayekela yena kwaze kwafika isigaba esinjengasoneso okwenza ukuthi izisebenzi eziningi ezezisikostili zibe ngaphandle komsebenzi.
Ilunga ledale lephalamende elihlala kuli komiti umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthe sebebhode endaweni ezehlukeneyo bekhulumisa naloZulu, njalo kusobala ukuthi abantu sebediniwe ngokuthwala izikwelede ezadalwa ngabantu abalutshwana.
Imbono yabantu ephumayo ithiyathiyene, kodwa engakutsho kakhulu okuphume sobala ebantwini ngokuthi abantu sebediniwe yikuba yibo ababelokhu bethwala izikwelede zemali ezidliwe ngabalutshwana.
Umhlangano lo ububizwe yiphalamende njalo ubukhokhelwa ngamalunga edale lephalamende ahlala kukomithi ebona ngezemali. Umthetho lo ozavumela ukuthi uhulumende athathe isikwelede wenziwe ngoZibandlela lonyaka, kodwa awukadluli edale lephalamende. Ikhampani yeZisco Steel yayilezisebenzi ezingaphezu kwenkulungwane ezinhlanu. Amakampani amaningi kobulawayo kanye lelizweni lonke jikelele ayesebenzelana lekampani yeZisco Steel lawo avalwa, amanye aphungula izisebenzi kuthi amanye asethwele nzima ukuthi athole insimbi lokunye ezazikuthola eZisco. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.